Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMabasa 2022 muKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulamabandla ezombusazwe athi awasoze adakazelele uzibuse kusasa lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo.
Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole uzibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi.
Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende.
Singathi siyaqhathanisa lombuso ka-Ian Smith. Kuyafana nacathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimlwelelani, akusela ncedo.
Kodwa abakubandalizana uPF bathi luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse.
Lilanga eliqakatheke kakhulu, ilanga elikhulu kakhulu ngoba lilanga lapho esaphuma khona ezandleni zokugqili.
Abantu abaningi badakazelela ikhefu lePasika kwezezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
Isikhathi sokuthi siphumuleke, siphumuze ingqondo, siphumuze imizimba.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizoziswa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo anxuswe nguhulumende athi kawasoze ahambe enkundleni yemidlalo eBafokeng Stadium kusasa ukuyathakazelela uzibuse. Amabandla la athi abantu bancindezelwe kakhulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngakho ke akulasizathu sokuthakazelela uzibuse. ELeZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amane lambili 42 kazibuse. Umkhokeli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mkhondisi Moyo uthi akutsho lutho ukunxuswa kwebandla lakhe nguhulumende kaMnangagwa.
Okwenze sala ukuba yingxenye yokuthakazelelwa kwe-independence eBafokeng Stadium kusasa kobulawayo ngosimemo sika Emmerson Mnangagwa ikuthi okokuqala asingeke siyiselebrate le-independence yokuzalwa kweZimbabwe okweminyaka engu-42 years. Kakhulu sikhangele udaba lwegugurawundi olwenzakala between 83 and 87 okweminyaka emihlanu. Ukuthakazelela iminyaka engu-42 iZimbabwe ithole izibuse kufana lokuthakazelela ukubulawa kwabantu bakithi abedlula 40,000 bebulawa nguye u-Emmerson Mnangagwa, lo-Robert Mugabe, lo-Perence Shiri, lo-Sitting Sekremai, lo-Constantine Chiwengwa labanye bakhe. Thina sithi asilandlela esingayithakazelela ngayo le independence. Nanzelela ukuthi silwela ukuphuma eZimbabwe, silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination, ukuzikhulula sisodwa sibe lilizwe elizimele lodwa. Yikho sithi thina ethi independence kayikafiki.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lisahlolisisa ukunxuswa kwalo umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi kuningi okuhle okwenziwe nguhulumende webandla leli kusukela ilizwe lithola uzibuse. UMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende kubandla leZANU-PF uthi kulozibuse ogcweleyo eZimbabwe.
Usuku lolu kumele siluhlale siluqhathekise kakhulu ngoba luyasikhumbuza lapho esivela khona ukwenzela ubana sibe kwazi lapha esiya khona. Uhulumende owesibili omutsha okhokhelwa ngubaba uMnangagwa ubuye ngendlela eqhakatheke njalo ephezulu kakhulu ngoba ubuya uzolungisa lapho ukwaphambaniseka khona. Sithe sithatha uzibuse kunenge esathi sukubamba sakhutha ugatsha ngenxa yokuthi sasingakaze sizibuse njalo besingakwazi ubana uzibuse kumele kuphathwe njani, kusetshenzwe njani. Manje ke njengoba yena umkhokheli wethu ubaba Mnangagwa ebevele khona kuhulumende lo odlulileyo okababa uMgabe, usekwazi lapha amaphutha esawenza khona njalo ke esebuye ngokuthi awalungisise lawo maphutha. Amaphutha amakhulu kakhulu esawenzayo yubana azange sinake izinto zethu ezeZimbabwe njengokuthi lokhu abakuthi ngama-infrastructural issues anjengemigwaqo, amadamu, ogesi lokunye konke okuyikho okwenza bana unxa umkhonomo mele uhambe uhambe ngendlela epheleleyo.
Ujuma uphinde wathi
usebuye kathesi ke umnumzana wababa mnangagwa ubana kulungisise khona oku, siyabona imigwaqo eminingi iyalungiswa, siyabona njalo ukubana kona amadamu ayalungiswa amaningi asakhiwe indawo zonke, elikhulu idamu elegwayisha kandemu elizanika ubulawa amanzi lalo selizaphela, bese sikhangela lasewange ngale le Kariba lapho kulungiswa khona izindawo ezilungisa amagesi njengewange lapho kulo unit 7 lo unit 8 abaseduze ubana baphelele ubana amagesi abe khona. Lokhu kuthathu kungahlanganiswa yikho okwenza ubana umkhonomi ube kwazi ukukhula njalo uqhubekele phambili.
Bayakhala abantu elizweni lonke jikelele ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala eGwarayi esigabeni seLupane esabelweni seMathebeleni North uthi kalusakhanye usuku lukazibuse eZimbabwe.
Konke okwakusenziwa ngesikhathi sombuso kaSmith sikhanya kathesi sesiphakathi kwakho. Thina abantu abamnyama sesihlukumezana sodwa, uhulumende kasananzi abantu, abantu beZimbabwe bayahawula. Uzibuse esasimlwela asisamazi, kunje nje ilizwe selikhanya linganinge labantu ababili abathathu. Iningi labantu lidonsa kanzima. Siyakhala nje akula mali elizweni, akula kudla, sikhangele independence yona le esiyilandayo. Abantu babelambile khona, kumele ukuthi ngalilanga abantu abajabula khona kakhulu, bejabula ngoba kwakulilanga abakhangelela ukuthi babezikhulula ngalo embusweni wabantu abamhlophe. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngombuso esikiwo, umbuso weZANU-PF okhokhelwa ngubaba Mnangagwa, okokuthi singathi siyaqathanisa lo mbuso ka-Ian Smith kuyafana naxathu, akusela mehluko ukuthi uzibuse sasimntwelelani, akusela ncedo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Pastor Magwizi okunhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Yithi laba esasingekho okwakuthiwa ngama Tororo ngasona leso sikhathi, yikho sathi sesilithethe ilizwe i-independence yaba khona. Iqakatheke kakhulu ezimpilweni zethu ngoba salwela leli lizwe ukuze libe khona lithole uzibusi. Kodwa isimanga esikhona ukuthi hayi ke nanxa kunjalo salithola leli lizwe, iZimbabwe ayizange ibe ngekhululekileyo. Ayizange abantu baseZimbabwe bazange bakholise ukuqakatheka kosuku lwenkululeko. Kabazange badle uluju lwaleli lizwe, baba ngabahluphekileyo. Nanxa abantu abaningi bengaba le micabango yabo ehlukeneyo, abanye bathi uhulumende lo khona mubi kwedlula owamakhiwa. Mina ngithi uyedlulisa ububi owamakhiwa ngoba owamakhiwa wawusagcina umsebenzi yabantu. Owamakhiwa umbuso wawusibala amabhasi ayehamba ezitridini emadorobheni. Njalo umbuso wamakhiwa wawusiba khona ugcina izintandane. Lapha abanamhlanje laba kabagcini badinga inotho yabo.
Omunye njalo ocothoza uhulumende kaMnangagwa unuza nakucaca phulu othi ukubulawa kuka Elvis Nyati izizalwane zakwale South Africa kuveza ukuba abantu kwele Zimbabwe bahlupheka okumangalisayo.
Kukhombisa ukuthi abantu beZimbabwe basahlupheka bekwamanye amazwe, abantu bazikhangelela phansi, kutshengisela ukuthi independence yethu after 42 years ize ngoba akula lutho esilutholileyo ngayo. Nxa kuyikuthi umuntu owazalwa nge-independence ngoba yena u-Elvis Nyati ka-1979 uze wafa engela passport yelizwe leli leZimbabwe, ngibona ingani akule enye into esingayitsho ngaphandle kokuthi independence yethu okwakathesi kayitsho lutho nxa singalungisanga leli lizwe ukwenzelwa ukuthi abantwa bethu baphenduke eZimbabwe bazosebenza lapha ekhaya.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa umkhosi omkhulu wokunanza usuku lukazibuse kusasa kobulawayo lapho uMnangagwa azokuthula khona umbiko wakhe oqhakathekileyo.
Abantu abahlala kobulawayo bananza ikhefu lepasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu ngesikhathi seliphansi inani labatholakala belegciwane le-COVID-19. U-Alton Stasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Ayathokoza amakholwa lonyaka ngoba enelise ukubuthana ezindlini zokukhonza uNkulunkulu bese kuleminyaka emibili besehluleka ukubuthana ngekhefu lephasika ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umfundisi Kelvin Mpofu oyibandla le-Church of Christ ngomunye wabathokozela ukuba benelise ukubuthana lonyaka.
Nxa sikhuluma ngesikhathi se-Easter sikhuluma ngendaba yokuvuka lokufa kwenkosi yethu Kristu uJesu. Lapho esijabula khona njengamaKristu sihlangene sindawonye silikhumbula lelilanga esathola insindiso lokukhululwa oyebubini bonke lemandleni womubi uSathane. Isikhathi esihle kakhulu okwenziwa esiphambaneni, umsebenzi owenziwa esiphambaneni nguJesu Kristu yiwo umsebenzi esiza ngawo sizothokoza ngawo ngoba kwakufanele kufe thina kodwa yena wangena esigabeni sethu ukuthi thina singabasindisiweyo iselebrate umusa wenkosi esiwubonayo ngalokho ukufa kukaJesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa unkosikazi Prisca Dube uthi balithakazelele kahle ikhefu lephasika loba umnotho umanikiniki eZimbabwe.
Ikhefu lephasika libe yisikhathi sokuthi siphumuleke, siphumo zingqondo, siphumo zimzimba, sibuyele emabhayibhilini, siyehlangane emabandleni njalo sibongele izulu elinileyo from iviki lephelileyo kwaze kwaba namuhla ngeSunday and kube yisikhathi ade silokuthula generally. And I think abantu abaningi loba bengakwanisanga ukuthi betravel out of ama big cities, but generally abantu bakholisile iPasika ngoba it was quite, and maybe because izimali zangkhona ziyahlupha, that's why abantu abaningi singakwanisanga ukuthi travel.
Unkosazana Tanaka Murerwa okhonza eRoman Catholic Church uthi balithakazelele ilanga lePasika kodwa hatshi njengemvama.
Nxa sikhangele umnyaka ka-2022 siyabona ukuthi usibuyisele emuva vele endleleni esivele sisenza ngayo inhlelo zethu zebandla lekatholika ngesikhathi sePasika lapho sikhumbula khona ufelwa nguJesu esiphambanweni. Njengathi thina amakatholika siyananzelela ukuthi isikhathi sePasika isikhathi esiqakatheke kakhulu sibili ekholweni lethu ngoba sile mcimbi embalwa esiyenzayo eyokukhumbula ukufelwa nguJesu esiphambanweni okuyikhona okuyinsika yokholo lwethu lapho esikhumbula khona ukuthi uJesu wasifela esiphambaneni ukuthi izono zethu ziyithethelele. Sile mcimbi ehlukeneyo esibalayo, kuba lesonto lamalala, kuba le Christmas, njalo siyaba kulamalanga esilala khona echurchi sikhuleka silindelwe ukuvuka kwakhe esiphambanweni. Ngakho ke ngo-2019, ngo-2020 la ngo-2021 asenelisanga ukuthi siyenze imicimbi leyi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Kunenye okwenziwa nguZulu ngekhefu lePasika. Umnumzana Samson Moyo uthi ikhefu leli lonyaka belingelamali, amabhizimusi ebephansi, lemichado ibimbalwa.
Ngama-Easter sebesikwazi ukuthi kuyaphithizela kule mchado. But ngakutshela ukuthi lokho kusileyo kwenza umotikali futhi no-TV. But kuthiwa yi-Easter. Nge-Easter, every Easter Friday, Good Friday, Saturday, Sunday, Monday. Idolobho lengibekwa ngoba uta pipi 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 muta chama uta bantu bechata bepolice. But at least akula ngichumcha. Oh, was bailed out now kunye amaflowers. Ngoba ngathi akhangela iziva, iziva zangkhona bangaka abakwazi ukuthi amaflowers. Balishwa nanto akwazi ukuthengela iziva amaflowers. That is the cities, mask and yellow and poop and 10 kg, $3, $7. It's not a joke. You can come on with your chain, you don't know, 10 kg. That's the matter of thing.
Unkosikazi Nokuthaba Mbuyazwe uthi ikhefu lephasika ulidlale esenkonzweni uthi amasela amthwalise amagabha avuzayo.
Hey usathandi, khona nginanzelela kathesi imoti leli chaya amawindi lapha babulala bayivula kwasetshwa kutsho ukade kudinga imali. Hayi akwase ngiqhuqa khonapha amankazana ashuwa phezu kokuthi ngilwisana lokuthi ngifuna ukuyilungisa lapha engayitshayelela khona. Ikuseni yonke kasiboni kathesi usamfana sefuna ukuphuma nxa ithethe ukuthi ufica imoto amaglasi agcwele phansi.
Amakholo amaningi emhlabeni wonke jikelele ananza ikhefu lephasika ngendlela ezitshiyeneyo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle luthi akulamuntu obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo bangamachumi amabili lane 24. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5462 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba uPope Benedict umkhokeli weRoman Catholic Church uthi akumelanga abantu bekhonze labo abalenhliziyo ezilukhuni, njalo kumele belwisane lobudlwangudlwangu emazweni atshiyeneyo anjengekwele Ukraine. Uthi kumele ele Russia lele Ukraine abeke phansi izikhali akhumisane umlota ngoba abantu bathwele nzima kulelo lizwe. UPope Benedict ukhulume lokhu ngesikhathi esethula umbiko wakhe wephasika. Uhulumende wakwele Ukraine uthi ibutho lakulelo lizwe lilwa okumangalisayo edolobheni leMariupol eseliphose lahluthunwa ngele Russia. Iziphathamandla zikahulumende zithi ibutho liyala ukubeka phansi izikhali njengalokhu kufiswa ngele Russia. Ele Russia eselibhombe labhidliza phose zonke izakhiwo kulelo dolobho lithi kalisoze libulale amasotsha la edolobheni leli angabeka phansi izikhali. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi sebelahlekelwe ngamasotsha edlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 eMariupol lapho ele Russia lihlasela khona ngamandla. Ele Russia lasuka endaweni zeKiev laya eDonbas region ukwenzela ukuthi lizame ukuhluthuna isigodlo lesi. Lokhu kubikwa yiReuters News Agency. Soke isikhathi sezamasiko.
Nanamasiko
wenziwe mandla
ngela baba mkhulu babelo bola
ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sixoxa lo mnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga eyaziwayo kwele Zimbabwe. Sixoxa ngokubulawa kwa Elvis Nyati kunangale ke kwele South Africa obulewe nje echiswa ngabantu kumbe ngithi sizalwane sakwele South Africa. Ye baba Ngwenya sekwamukela kuhlelo akusitshela ukuthi udaba lolu ulubona njani njengoba sizwile ke ugogo esithi sokumele ukuthi umzukulu wakhe aphindisele. Sikale ngokuzo ugogo lapha ekhuluma ngakhona
kuthandeka buhlungu bathi ngibuhlungu uzilele sibili uvuke uzilele.
Siyabona njalo baba Ngwenya ukuthi lo isekazi bekusekela khonokho ake sizwe njalo ukuthi yena udini
uzilele ulele phansi mtakatatu wethu naba bakubuleleyo bakubone khonokho wena
usuyikhokhona. Ah, ebulo njalo kwenziwani vele ukuthi kulungise inhliziyo yakhe?
Umbuzo ukuthi bona abesonto yini ngoba abesonto bayahlupha kakhulu sebaphuma emasikweni. Nxa bengabelandela usiko kufanele bakhone ukuthi kungenziwa njani. Ezo bafundulekele bantu nxa bekwekele kona lokho kwenzeka lelochiyeyo kuyasuka kube sokuhlika injwayelo omunye wabo asela ekushiswa ngomlilo.
Ye, sibonile ugogo wakhe esithi kumele azilwele yena u-Elvis Nyati. So uyazilwela njani xa uzokhuluma usalukazi kunje?
Uvusa umoya wakhe ukuthi kanye kubona abo abamshisileyo labo bathwale ubuzima sokulunzima lolo aluvusayo ugogo. Uqondile ngathengathini esele ngumzulu kubi kangaka.
Kodwa kuyasebenza yini esintwini khonoko kumbe into yakudala?
Hayi, kuyasebenza. Kuyasebenza singakulathi yakudala. Mina kungaba nemigcozo ethize yokuvusa umoya kwami ukuqondile. Ukubulala into embi kakhulu engafanelanga ukuthi yenzakale ngoba usuphisa izihlobo zakho. Laba abafelweyo abasoze bavume ukuthi umntana baphongufa nje. Ngoba nxa usumbulala wena ususenza ukuthi usenzelwa kini lufe luphele solubulawa yilaba nabantu labo bekhala izinyembezi.
Siyabonga kakhulu ke, sibonga ubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, ingcwethi eyaziwa kakhulu kwezemithi yesintu njalo oyinyanga. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa baba.
Senana masiva wenziwe mandla. Ngela baba mkhulu babe lobola.
Sika sizwe ezokholo lesiKristu silontukameni gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele indaba esiyaziyo sonke, indaba kaMsamaria lwanolungileyo uJesu owanika umzekeliso ngawo. Sizabala kuLuke chapter 10 iverse ka-33 ithi yona, kodwa umSamaria othile owayehamba wafika lapha ayekhona, njalo kwathi embona waba lesihelo. Indaba siyakwazi ukuthi isukela umuntu owayebuza uJesu esithi, kambe yiwuphi umthetho oqakathekileyo eBhayibhelini? UJesu wasesithi mbili, umthetho wokuqala ukuthi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, okwesibili lo ukuthi thanda umakhelwane wakho. Ngoba nxa umthanda umakhelwane wakho kutsho ukuthi kulezinto eziningi ongeke wazenza. Ungeke weba kumakhelwane wakho nxa umthanda, ungeke wajontsha umkakhe nxa umthanda, ungeke wamfisela okubi nxa umthanda. Kodwa njalo uJesu sinika ke umzekeliso oqakathekileyo ukuthi vele sona isiKristu esiqakathekileyo isiKristu esilobu esilesihelo phakathi kwaso, isiKristu esingahlali nje echurchi kuphela, kodwa isiKristu esiphuma ngaphandle kwebandla sibe lesihelo. Lapha iqudabo lukhona ngole ndoda leyi eyayisuka eJerusalem isiye eJericho, ilizwi likaNkulunkulu lithi wabanjwa ke ngogubuzela izigebengu amatsotsi abemtshala undoda walimala amthiyo komuntu osefile. Ilizwi lenkosi lithi lona kwabuya ke umpriest ehubuzela ejahe kuye enkonzweni wamedlula eceleni lundoda kazange afuna ukumthinta. Wathutsha njalo umLevite abayibo ababencedisa amapriest ethempeleni, laye wedlula eceleni lugege evalekela lundoda olimeleyo. Kodwa uJesu unika umzekeliso omnandi kakhulu lapho esefika esigabeni sokuthi kwathutsha ke umSamaria. Lo amaSamaria siyakwazi ukuthi ayengadlelani lamaJuda, amaSamaria ayekhangelelwa phansi. UJesu uthi lundoda ongumSamaria nguye waba lesihelo, lo lomuntu lo owayelimele. Wafika ke waphambuka wayamthatha wasemusendaweni lapha ayengayelatshwa khona. Manje nansi indaba eqakathekileyo. Sinazelela ukuthi uJesu uthe imilayo emibili, eyokuqala ukuthanda uNkulunkulu, owesibili ukuthanda umakhelwane wakho. Wasesithi umakhelwane ngubani? Ngazangathi wathutsha undoda owayehlala eduzane lalo umuntu otshayiweyo, kodwa ude wathutsha umSamariya, futhi ngumuntu owayevele ngamazi, kodwa waba ngumakhelwane wakhe ngenxa yokuthi wamzwela. Wafuqwa ngumoya wokuzwela ophakathi kwakhe, umoya owokuze selesihelo ngokuthi lo muntu oselimele ngenze olunye lutho ngimncedise. Manje isiKristu sethu sakathesi ngesabantu abafuna ukuya echurchi kuphela, kodwa engabidlani lobuhlungu obuziwa ngabanye abantu phandle kwechurchi. Siyakwazi ukuthi abantu banjengalundoda owayetshaye ngamatsotsi, abanye abala kudla, abanye abala imali yeschool fees, abanye abala zinto, omunye umuntu lo le ndawo yokulala aphangalala khona uyabe ngalayo. Ngakho wena nxa ungumKristu, iNkosi sibizele ukuncedisa. Yiso isiKristu soneso.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba egama likaJesu. Thandazela abalaleli la wonke umuntu ozwayo izwi lakho namhlanje, ukuba umoya wakho oyingcwele ukhulumisane labo, amehlo avuleke baqalise ukubona izidingo ezikhona kubomakhelwane, izidingo ezikhona esigabeni esihlala kizo, ukuze uNkulunkulu usebenze ngathi ukuthinta lokusiza abantu lesizwe sakithi. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwala kusasa. Kwezabatsha namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu labasakhulayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa. Baza kwenzani kulandela ukubulawa kwaElvis Nyati ogangadwe wathiswa izizalwane zakule South Africa?
Igama ngumduduzi Moyo. Into embona abantu kumele beyenze ukuthi kumele beregister ekhaya bevote, wenzela ukuthi sikwazi ukutshentsha igovernment liyane khona le ZANU-PF. Then singatshentsha igovernment yeZANU-PF, kuyabe sokulamathuba omsebenzi ekhaya, singakwazi ukubuyela ekhaya siyosebenza. Before kutshentshwa leyana igovernment, hayi akulanto engaba right. Kumele kutshentshe igovernment. So into engayitshela abantu ukuthi abantu we must register to vote. Sitshentshe leyana igovernment, kungena enye igovernment, then into sezi-right. Kuyoba ngaselanto esidinga lapha eSouth Africa, then we must go home. Ngoba into eshotayo ekhaya indaba yomsebenzi, umsebenzi awukho. So ngiyacabanga ukuthi uma sokutshentshwa igovernment sokulo msebenzi, wonke umuntu uzoba lethuba yokuthi esebenze, then into zonke ziyabe sezihamba ngendlela. Ngoba zithi i-government le khona ayikho right, ungazubuyele manje angeke ufike usebenze ngoba kula msebenzi.
Ibizo lami nguThembelihle Ndlovu. KumaZimbabweni wonke nje jikelela khona kwelizweni leSouth Africa nalaba abasezweni laseZimbabwe, bengicela ukuthi sihlanganise namakhanda sibe bantu banye, sincedisane ngalesimo esibhekane naso. Mina ngesingami ngumuntu olungele ukuze ekhaya. Ngilethwa ile ndlela esingakhona iSouth Africa sijikela umakhelwane. Ngibuye ngithi mina ezakhamizi zonke noma ngithi izizalwane zonke zaseZimbabwe, ningalwi nabantu, nikwekeni ezandleni zabaphathi babo, nathi sizobhekana nabaphathi bethu ezweni esibuya kule kwelaseZimbabwe.
Salibonani uJabulani Khanyile lo okhulumayo. Abantu okumele sikwenze ukuba siye ekhaya, singabi silwa sikude nekhaya, silwa sikwamanye amazwe. Okumele sikwenze ukuthi sisuke lapha lapha esikhona siye ukulungisa sisekhaya, sizame ukulungisa indaba yelizwe lethu. Njalo singafuni ukusizwa ngabanye abantu, ngoba abantu bona besidinga ukuthi basisize, yebo abantu abasiphazamiselayo futhi yibo bantu abasithengisayo. Okulandelayo kaElvis Nyati kubuhlungu kakhulu, ngoba i-government nayo ithule eyalapha eSouth Africa, ayikhulumi ayithini ngokubulawa isihluku somuntu, umuntu odalwe nguNkulunkulu njengabo, ukuthi ube kungumuntu wabo wenziwe kanjalo, ube bathini. So kubuhlungu kakhulu besifisa ukuthi ingenelele i-government yalapha isize lapho kumele isize khona.
Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders Football Club lincikilana kusasa lele Dynamos emdlalweni wenkezo ye-Independence Cup. Amaqembu omabili athi azimisele ukudlala kahle eBarberville Stadium koBulawayo. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kulabo badlala izombusazwe athi awasoze athakazelele usuku lukazibuse lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa koBulawayo. Abantu abaningi bakhala ngezenzo ezimbi zikahulumende. Kodwa abakubadlala ezanuPF Party luqakathekile kakhulu usuku lukazibuse. Abantu abaningi bathakazelela ikhefu lePasika kwezizindlini zokukhonza uNkulunkulu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, Oliver Lelisayo, Mo Gibbs Dube.